Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 29 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yenamhla besithengisela njengenhlanganiso ejeniyo ku-hashtag sesijikile nezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-ARTUZ lapho ke besithengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha lo sizulu wonke jikelele asila mali ngendaba yokuswelakala kwemali elizweni.
Kulabantu abathathu abagoqela intathela izindaba ezimbili zeDaily News abalimale kakubi ekutshengiseleni okwenzakale eHarare lamhlanje bekhonona ngokusilela kwemali emabhanga. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni zeGwanda bebezisebenzela bengagqize qhakala kungelani lomthetho obavimba ukwenza lokhu oyethulwe nguhulumende.
Eningi besebedlule abafundisi abalitshumi lantathu abakwanisileyo ukuthi beye rejesti kwenzela ukuthi bekwanise benike imvumelo yokuyavota baphiwa amaslipu abo bekubathatha ngathi imzuzwana emhlanu.
Abafundisi benkonzo zesiKristu ezitshiyeneyo zakoBulawayo bamanyene lamhla bayabhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abathathu abagoqela intathela izindaba ezimbili zephephandaba leThe Daily News abalimele kakubi ekutshengiseleni okwenzakale eHarare lamhlanje bekhonona ngokusilela kwemali emabhanga. Lokhu kutshengisela bekuqoqwe inhlanganiso yetajamuka sesijikile kanye lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers of Zimbabwe. Ezinye isitolo zivaliwe ekuseni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela okuphiwe igama lokuthi izikhwama phandle kumbe homwe panze. Kubikwa kubhaliswe kukhaliswe impopo ngamapholisa lanxa kungazakali ukuthi bangaki abatshaywe zinhlamvu. Intatheli zindaba ezizimeleyo ezilimeleyo ngumugove Tafirenyika lo Brighton Gogo. UTafirenyika uthe uzwe kudubuka emoteni yamapholisa wezwa esewela phansi waqaleka wathi ephaphama wavuka esopha ekhanda. Imitshina yakhe yokusebenzisa ibikwa inyamalele. Sixoxele siphathamandla setajamuka sesijikile umnumzana Gift Siziba laye obesekutshengiseleni lokhu.
Yenamhla besithengisela njengenhlanganiso ejeniyo ku-hashtag sesijikile nezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-ARTUZ lapho ke besithengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha lo sizulu wonke jikelele asila mali ngendaba yokuswelakala kwemali elizweni lapho ke i-Riot ifike yahlasela ke izindawo zonke kuqala ke isigate town lapho bebejika khona ke ama-tear gas njalo bafika ukuthi bavala ke ama-ofisi e-ARTUZ okubuye khona i-Riot yabantu abangamashumi alintathu lanhlanu.
Bakhona yini ababotshiweyo?
Ibake babamba nje abantu kodwa babachiya ke singazi nxa kuyikuthi ekuhlukaneni kwethu labanye abahlukeneyo ngoba bebelandela abantu beba identify ukuthi laba yikade betshengisela ke ukuthi bebabopha. So ngingazi sisazama ukuthi kathesi sibe sizama ukuhlanganisa ke ulwazi nalaba ebengazi bebochiwe kodwa ke kulabanye abachayiweyo
isisiwahambe ukuthi bethola ke uncedo ke counseling service unit
bese zokubana utshengisela lokho kuzaqhubeka amalanga ambalwa lokho kuyilo yini uhlelo lono
yeye vela suyele muva ngenxa yokuthi udubo lokuselakala kwemali liyaphambili nxa lusiyaphambili lathi siyaphambili nawutshengiseni uma besima lathi siyawa and ngokuma kwesimo kutshengiseni ukuthi indaba yemali iyaqhubeka isiyaphambili kuswelakala kwayo lokho kuzayenza ukubana-ke uzulu wonke jikelele abantu behlangane kulihlangothi zonke zezibabo ukuze betshengisele ukuze uhulumende azwe-ke ubani abantu bathi
yena uzulu uyasukumela phezulu yini kumbe ngabantu abalutshwana nje abatshengisela
uyabona indaba yokuthengisela ivele yona labantu laba abaqalisayo-ke kodwa unganazelela uzulu wonke jikelele-ke usele le ntshukuntshu abantu-ke bonke bakulokhu sivumelwano mayelana lo dubo oluhlasela ilizwe njalo lokubana-ke udubo lolu kufanele-ke luqedwe ngendaba yokutshengisela lo khonapho-ke kulesivumelwano ebantwini sokuyindaba-ke ukuthi abantu behlanganisa amakhanda njalo lokuhambisa-ke lelo lizwe ebantwini
umnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare uhulumende uthi sokuzethulwa umthetho ozakwenza kube licala ukuthengisa imali yakwamanye amazwe elilesigwebo esifika iminyaka elithumi umuntu evalelwe entolongweni. Lokhu kulandela ukusilela kwemali emabhanga lokwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes ethulwa njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwemali emabhanga. Uhulumende wathi imali yama-bond notes iza kwala ilesisindo esilingana lesedola lemelika kodwa isisindo lesi sesehle kakhulu okokuthi abanye ikakhulu abathengisa imali esitaladeni abaziwa ngegama lokuthi ngosiphatheleni bethengisa imali le ngesisindo esiyingxenye yedola lemelika. Okunye okubangele ukwehlulwa ukwethulwa komthetho lo yikuthi intengo ibisile zigaba ezintathu kusiya ngokuthi umuntu usebenzisa imali yohlobo luphi kumbe ikhadi lebhanga. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umthetho lo awusoze uphathise umthetho welizwe ngoba umnotho welizwe usumi nganxele.
Imthetho leyi ibekiwe osokuzayenzakala abantu namhla eHarare bathwele bethwele nzima bekhotshanisana namapolisa labo kuthiwa ngosiphatheleni. Kodwa into ezayenzakala kabasoze bababoneke ezisidini labo siphatheleni sebezayahlahla ezindlini zabo besebesebenza ngamafoni kodwa imali iyabe ingatholakali elizweni. Esikulanzelelayo yikuthi abantu kufanele ukuthi ngayibo abangabe bebotshwa kumbe bathwaliswa nzima nguye uChanamasa uminista loGavdena bobabili ngoba kuyakhanya lama-statement awayenzayo ukuthi athiyene sebesolana ngamunye ngomunye sekhomba omunye ngomunwe kodwa kuyazakala ukuthi bona ngobabili sebayehlile kumsebenzi sokumele bayehlale ekhaya labo bake baphumule kungena abanye.
Manje lokhu esikuzwayo ukubana uhulumende usefuna ukubhodabhoda ngendawana zonke ekhangela ukuthi ngobani abakhweze intengo lokunye okunjalo ubona ungani uzenelisa yini ukuthi ayenze lokho okuthiwa yi-price control?
Uhulumende wake wakuzama khonokho ukuthi balinde abantu bengatshintshi izintengo ezitolo zabo kodwa into eqinisezakala abanikazi bezitolo bayafihla impahla zabo lezo eziyabe zibhekise ukuthi zithengwe ngemalini labo bezithengise ngasitha okuyikho lokho okuqalisa khona i-black market. Awusoze uthole lutho ezitolo konke kuzabe kuphandle kwezitolo kuthengiswa ngentengo ephezulu lokho esikuthi i-black market.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje abaphila ngokuthenga impahla kwele Botswana besiyayithengisa eZimbabwe bakhala ngokuthi ukusilela kwemali elizweni sokuphazamise kakhulu ibhizimusi labo. Kubika uMartin Ngwenya.
Abanye abeZimbabwe abangena eBotswana ukuthenga impahla yokuthengisa eZimbabwe bathi ibhizimisi labo lehlile okumalisayo kulandela ukusilela kwemali eZimbabwe okuqhubekela phambili. Uhulumende weZimbabwe usele ezama ukuvimba lapha nalaphayana ngemva kokusilela kwemali kanye lokukhwela kwentengo ikakhulu kuyona le iviki. Lokhu sekuthiye abanye abathenga impahla kwele Botswana bekhala ngokuthi impilo yabo isizaba lukhuni ngoba ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe kade bethembele ekuthengiseni seni impahla. Unkosazana Irene Moyo uthi njengoba inengi seliphila ngokuthenga lokuthengisa ukuswelakala kwemali kuzatshiya inengi lilimele.
I-cross border trading yiyo abantu abavele sebephila ngayo esinjengayo i-formal employment ngenxa yokuthi akula msebenzi. So ukuswelakala kwemali lokhu kuyayi-affecta i-business ngenxa yokuthi nxa uyithole lawe ngemali ephezulu sokumele ukuthi ukhweze impahla zakho ozithengisayo okuzagcina ku-affect i-business plus le mthetho leyo khona ebhodi engazwisisekiyo.
Kukanti ophila ngokuthengisa okufana le mithi yenkomo eBotswana njalo ethenga impahla yokuyathengisa umkambo we-flea market koBulawayo, umnumzana Rodney Moyo uthi uhlobo lwemali yama-bond notes lukhithike isisindo esiningi uma kuqathaniswa lepula leBotswana. Lokhu uMoyo uthi kuzabulala ibhizimusi lakhe.
Ya, sibhekele lobuzima obukhulu kakhulu thina ma-cross-border traders. Imali ayitholakala ekhaya, le encane oyitholileyo iyabe li-bond eBotswana emashopu ayisebenzi. So kumele unqa ungene eBotswana uqonde ubo siphathele no black market. Ngale bazafika bekuyitshele ukuthi imali yakho ye half ye price yayo oyazi eZimbabwe ukuthi ukuthi i bond elilodwa yi 5 pula, i 2 bond esilayo iba yi 10 pula. Sure ulutho oluthengisa oluthengileyo uluthengisa ngemali encane ufika ekhaya.
Kusenjalo ukuthenga amafutha ezimoto eBotswana ngabeZimbabwe kuyakuqonga inengi lesiyathengisa emkambo omnyama. Amafutha ezimoto aseqalile ukuswelakala eZimbabwe kodwa uhulumende uyala ukuvumela abantu ukuthi bangene labo bevela phandle kwelizwe esithi ayatholakala ekhaya. Kodwa umnumzana Moyo uthi uhulumende kantshintshe lesi sinqumo.
Udubo lungenile sibeZimbabwe njengoba libona amagalani eboda egcile amagaraji wonke. Kambe shuya nxa igaraji lizagcwaliswa ngamagalane uhulumende uluza malini. Khathesi sokufikile isikhathi sokuthi uhulumende avume ukuthi sehlulekile ayekele abantu bengene le petrol ngendlela eziqondileyo kunokungena layo ngeganga. Engena ngeganga la ipetrol yakhona asikwazi ukuthi iyabe iqondene ezimoteni ngoba abantu balakho ukungezelela kwenzela ukuthi bathole amaprofit amakhulu njengoba imali yakhona beyithenga nzima.
Inengi eZimbabwe lisele libambe wangaphansi njalo lethukile uthi ukwenzakala ngalwana umnyaka 2008. Lapho kwawusilela impahla eningi kungabe sekuphendukile. Impahla eningi iqongile esitolo noma nje uhulumende esethumele inhloli ukuthi zibone ukuthi intengo iyehliswa kodwa kungahlaliseki ngeyakusasa kuyaqhubeka elizweni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 seHebron kwele Botswana.
Ku live talk lamhlanje sixoxa ngokutshengisela okwenzakale eHarare namuhla abantu bekhala ngokusilela kwemali emabhanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zithi kule bomba ebelithiywe emzimbeni welunga leqembu labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo elidubuke labulala abantu abayisithupha njalo kwalimala phosi abangamathumi amathathu endaweni yokukhonzela esigodlweni iKabul lamhlanje. Umanyano we United Nations sithumele ibutho ukuyalondoloza ukuthula lokuvikela abantu makhaza ngempumalanga yele DRC ngemva kokulwisana okuqhamuke phakathi kwebutho likahulumende la maqembu alwisana laye. Abafundisi benkonzo zesiKristu ezijiyeneyo kobulawayo bamanyene bayabhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo namuhla. Isikhulumeli seChristian Alliance umnumzana uSeni Spanda ongomunye wabafundisi laba uthi injongo yabo enkulu ngeyokukhuthaza abazalwane babo ukuthi labo bayebhalisa ngobunenge.
Emini bese kwedlule abafundisi abalithumi lantathu abakwanisileyo ukuthi beye rejista kwenzela ukuthi bekwanise benike imvumelo yokuyavota bathiwa ama-slip abo. Bekubathatha ngathi imzuzwana emhlanu, abanye bethatha imzuzwana elithumi umuntu engatholi konke akudingayo. Kugcizelelwa imino yakhe kube sokusenziwa konke ade kusenziwa. Bekubathatha engxube ngathi imzuzwana elithumi.
Libona abazalwane bewulandela na umzekeliso wenu labo besiyabhalisa ukuze bavote?
Ye, siyabonga kakhulu. Sizama ukuthi abantu bebone umzekeliso ukuthi ama-bishops akuqakathekisa nabafundisi baqakathekisa lindaba yokuyarejista ukuthi umuntu avote enxa yokuthi nangomvulo iviki yonke leyo elandelayo siyaqhubekela phambili lokhu sihamba la maxuku ayehlukeneyo abafundisi ababesiya rejista ukuvota. So siqalise namuhla, kodwa iviki leyo elandelayo sizaqhubekela phambili abafundisi lokhu behamba njalo siyabe sikwenza mgceke kubo makhalakhukhwini sikubofaka kubo WhatsApp kwenzela ukuthi abantu bebone le mfanekiso eyabafundisi babo bevela kebhalisa eyabafundisi babo bethengisela ukuthi lindaba iqakathekile. Sibona ngani lokhu kuzayenza ukuthi abatsha abasemabandleni ethu labomama labobaba basukume ngokuningi babo besiya khona ngale ukuyarejista ukuvota.
Umnumzana uSeni Spanda ngumfundisi njalo uyisikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance. Oke wabalilunga letale lePhalamende eleCongress eMelika umnumzana Mel Reynolds utholakale elecala lokwehluleka ukubhadala imithelo izolo kudaba oluveze sobala ubudlelwano babanyoso mabhizimusi beMelika lohulumende weZANU-PF. Ekuthonisweni kwakhe uReynolds wethese omunye osomabhizimusi umnumzana Elsie Higginbottom icala lokudlelana lomongameli Mgabe waze waphiwa umgodi wokugebha igolide eMarange. Kodwa umnumzana Higginbottom ukulandule lokhu asenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zeZANU-PF. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu lenguqu eleHighlanders u-Elroy Agbay uthi iqembu lakhe libhekane lomdlalo onzima kakhulu ngesonto lapho elizadibana khona leChickenin emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yenguqu esigaba seCastle Lager Premier Soccer League ingena kuviki lamashumi amabili lesikhombisa kulimpela viki, njalo imidlalo iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBlack Rhinos elizemukela khona eleHowemine enkundleni yeRufaro. Ngasemandaba iqembu leFC Platinum lizadlala leCape United, kuthi iqembu leNkezi Platinum lizadlala leLecholocho enkundleni yeBaobab. Zombili FC Platinum leNkezi Platinum zilisa ukuphakamisa isicoco lonyaka, ikanti iqembu leCape United okuyilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba nyakenye aliselalo ithuba lokusivikela, kodwa lidlala kuhle kulezi nsuku. Kuthe eLecholocho lona lizama ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizin. Imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu leChickenin elizancikelana khona leHighlanders enkundleni yePapa Fields, okungumdlalo omqeqeshi weqembu leBhoso u-Errol Agbay athi awusoze ube lula.
He's also checking in. In my eyes, the best players he is in this country.
Ngokubona kwami iqembu lechikenini yilo elilabadlali bezinga laphezulu kweZimbabwe. Okutsho ukuba sihlala sithola nzima nxa sidlala labo. Njalo asivamanga ukulinqoba. Okuqathekileyo njalo okuyisifiso sethu yokuba abadlali bethu abakade belimele bebe sebesilile sidlala labo ngesonto.
Iqembu le-Islanders liqhuba nzima kuhlandla lesibili lemidlalo ye-PSL njengoba lenelise ukunqoba kanye kuphela kumidlalo eyithoba nembili ladliwa kane kwathi eminye emithathu iphele lingutshikilobhanqa. Ngakwelinye icele iqembu lechikenini ngelinye lamaqembu abalisa ele-Dynamo sele-FC Platinum kanye lelenkezi Platinum alwisa ukuphakamisa inkezo ye-PSL. Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu lebantu Rovers lizemukela eleChapane Mine ngaseLuveve, eleWange lizadlala leleBulawayo City ngaseColliery, eleChapungu lizadibana leleZPC Kariba ngaseAscott, eleTriangle lizanqikelana leleYada ngaseGibo, kuthi eleDynamo lizadlala leleHarare City ngaseRuvaro. Iqembu leDynamo yilo elihlezi phezu kwengalane elilemiklobelo ngamashumi amahlanu lantathu, kuthi ngemva kwalo kulenkezi Platinum kanye le-FC Platinum ezilemiklobelo ngamashumi amahlanu lambili iqembu ngalinye, kuthi endaweni yesine kule qembu le-Chicken Inn elilemiklobelo ngamashumi amahlanu lanye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni zeGwanda ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni bebezisebenzela njengensukwini bengaqize qhakala lamuhla kungelani lokwethulwa komthetho olakho ukubahambisa ejele okweminyaka elitshumi. Kuviga uvusisizwe Mkhwanazi.
Osiphathendeni bebezihlalele ezitaladeni sikaSoden phakathi kuka-3rd lo-4th Avenue beziqhubela umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe emphakathini bengelakwesaba. Uhulumende usethu le umthetho omutsha olawula ukuba osiphathendeni bagwetshwe iminyaka efika elishumi uhlala ejele nxa bethe batholakala beqhuba lo msebenzi ezitaladeni. Lokhu kuza ngesikhathi iZimbabwe ibhekane lenhlupho zokungahlaliseki kwezomnotho osekudale usilela kwempahla eningi ogoqela yona imali ngokwayo amafutha ezimota lokunye. Osiphatheleni abaxoxalo umsakazo bathi bazaphuma lamanye amaqhinga okubalekela amapholisa ngoba kuyiyo yodwa indlela yabo yokuziphilisa. Umnumzana Gilbert Mathe ngomunye wamajaha wabaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe othi kakula ngenye indlela njengoba kungela msebenzi.
Njengomuntu ophathisayo emgwaqweni ongusiphatheleni, yiyo umsebenzi ke engiwenzayo ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. So lokhu ngikwenza ngoba imisebenzi kakukho, njalo lokhu engikwenzayo ukuthi abantwana baphile. So umthetho omutsha lo okuthiwa ungatholakala uphathisa imali emgwaqweni uyabotshwa iminyaka eyi-10 akusijabulisi kakhulu, nje yinto ezayenza ukuthi impilo zethu labantu bethu kube nzima.
Umnumzana Morris Nkala ocubungula ngezombusazo ukuthi kuyize ukufaka imithetho efana lale ngoba labo abathumela ospitaleni ezitaladeni kuyiziphathamandla ezingamapholisa lezikahulumende.
Ah, singakuthi thina sibokoza ukuthi imithetho isijile laba abathengisa izimali sokumele babotshwe abo-10 years, but lokhu sibabone emgwaqweni lo. Isimanga ukuthi kati bona bavele basebenzele obani, ngoba iningi labo sizwa kuthiwa abanye abafazi bamapholisa abanye basebenzela bona abakhulu abaye babenza leyo mthetho. So ikukhuluma nje sicabanga ukuthi bazasuswa emgwaqweni bona bengasoze basuswa, bazahlala beyithengisa imali ngoba bakhona esibazi ukuthi bayifuna i-foreign currency abazahamba bayisebenzise.
Amandla emali yohlobo lwe-bond note lokhu iphansi lapho iqathaniswa le mali yakwele South Africa i-rand, ngoba kunje i-bond note elilodwa libiza ama-rand athoba munemunye 9 rands, kuthi idola lakwele Melika libiza ama-rand alishumi lantathu 13 rands. Imizamo yokuxoxa lamapholisa ngalolu daba yehlule. NginguPraxedes Jeremiah weStudio 7 ngiseWashington DC, lapho bengilibalela udaba olulotshwe nguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eseGwanda.
Kuwoza Friday lamhlanje sinanka Usama Mosi lo madlela sikhobokhobo ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi idlozilolaka. Umadlela ungumzekeliso osobala owempumelelo umuntu angayithola nxa esebenza kanzima empilweni. Uqale engusomafilimu njalo engumlingisi, wakhula wadlondlobala waba ngumhlabeleli othakazelelwa nguZulu weZimbabwe jikelele. Phezu kwalokho usesetshenziswa njalo ngamankampani ukuthengisa impahla zawo i-advertising ngesiNgisi. NgoNtulikazi uMadlela uthole imvuzo emithathu emkhosini weBulawayo Arts Awards enanzwa ngokuphumelela kwakhe kwezokulingisa lakwezomculo ikakhulu kungoma yakhe Ungamnanka Usamamo. Kambe uthini ngokuphumelela kwakhe okungaka uSikhobokhobo?
Uhambo lokubona lufana nokusuka enkayo liye eGoli. Hawu, uhambo olukhulu kakhulu, kodwa ke sesihambe sahamba sazafika lapho esifika khona.
Wabuthile mpela ama-awards koBulawayo, uzwe njani?
Kujabulise kakhulu, sibonge kuBulawayo, sibonge kubana laba abantu abase bathatha initiative yokuqala yena le nto kuthiwa iBulawayo Arts Awards. Hayi, sibonge kakhulu.
Ade ngasukume kompane mina phambi kwenduna ngathi ngobogobo omkhulu, ngiyakuhlonipha mdala wami, kodwa ayisini qedo kotamamo ngatho pistulu awubonanga wena.
Uthe uloba lingoma yini obuyicabanga?
Muntu wenkosi, eqinisweni akukho okukhule ngathi nangikucabangile. And angifuni ukuthatha i-credit entweni engazi ukuthi yenziwe nguNkulunkulu, ayenzanga yini. Mina nje kwafika emqondweni nami ngangena e-studio ngadlulisa ngayenza lokho kumele ngikwenze. Kodwa i-credit must go to the Father in heaven, uNkulunkulu.
Kudla lade lesibili uyabunanka bani?
Usamanu. Ukhona esifikile emqondweni ethi kathi samanu unjani. Iyo mbona athi yazikhithima phambili neyinye ethi majazana. Leyo ke sengiyiperforma live majazana, abantu sebengathi bayibamba kancane.
Lina la haho kimothusi bashimane othusa manga.
Ngithusa Biggy. Usungiveza ntu. Usungiveza ukhiphe umsiko zanu njalo.
Akuphosela ukugcina amadlela.
Ngithanda ukubonga ngoba kuhlale kuthiwa isizwe sakithi isizwe esingakwazi ukusupportana. Kodwa mina ngifuna ukutsho ngithi kuthi ukuthi kuqala ukusupportana sekuqalile. Ngoba mina ngihamba indawo eziningi kakhulu, amapisi elufane, abantu bajabula ngendlela eyisimanga. Ngiyathandaza ukuthi isizwe sakithi sikwazi ukubona ama-artist akiso ukuthi nawo aphiwe lokho akuphiweyo. Bangaboni kuphela i-South Africa ingathi yiyo phela ehamba phambili. Yes, of course, Mama, kodwa nathi kukhona uNkulunkulu afithe khona, sicela indlebe siziwe nathi ukuthi siyakwazi ukwenza kwenzeke kudesha.
Riyaleboga Ntate Sikhobokhobo.
Ya, riyaleboga.
Ngiyakunanka jo ngusamamo. Madlela Sikhobokhobo ehlabela ke kamnandi ubekuhlelo Woza Friday, ugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.